Lokhu kuza ngesikhathi kungasensuku zatshwala ukuba ukhetho luqhutshwe elizweni. Ukhiwa uthi amalungiselelo okhetho asesesibangeni saphezulu esithi uZulu kumele ayethembe iZEC ukuba izakwenza ukhetho olukhululekileyo.
I would say without any shadow of doubt that we are more than 80% ready for our August 23 harmonized elections. The voters' roll is ready.
Sesiseduze nge 80% uba silungele ukhetho lukaNcwabakazi. I-voters' roll isikhona. Abancintisayo sebeyitholile i-voters' roll. Sesibeke indawo ezifika 11,501 zokuvotela.
Uthe iZEC isivumele abantu abafika phose ikhulu lengxenye 169 asebevunyelwe ukuhlolisa ukhetho lwalonyaka. Uthi labo abavele kwamanye amazwe abaqala ukuvunyelwa ukuzehlola ukhetho kuleli. Ukhiwa uqhubeke esithi sebeqalile ukuprinta amaphepha alabo abazancinisa ukhetho esithi bamiswa yilabo asebese indaba zabo emadali omthethwandaba.
Court cases affect us, but we have no control.
Indaba esemadali ziyasiphazamisa. Sizaqinisela nje uba siphele uze senze umsebenzi.
Ibandla le-CCC lithi ngalithembi ukuba iZEC izaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kuthiwe ngumsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyamangalisa ukuzwa ukuthi iZEC ayikaqeda umsebenzi wokulungiselela ama-election. Izaqeda nini njengoba kungasela sikhathi?
Kodwa omela iZANU-PF eMpopo Mamzilikazi u-Admire Maskati uthi bayayithemba iZEC.
So far angeke ngikhale kangako ngoba izinto zonke zihamba ngendlela. I-voters roll abantu abale lamabizo ayengaphi asekhona. Ngilokuthokoza okukhulu ngendlela iZEC esebenza ngayo.
Ingcitshi ecubula ezombusazwe unkosikazi Miriam Sibindi uthi kumele iZEC isebenzelane lamabandla wonke ezombusazwe ikakhulu aphikisayo.
Ama-political parties amaningi akayithembi iZEC. So okumele kwenziwe okwamanje yikuthi iZEC isebenze closely lama-political parties la, ngoba bacabanga ukuthi iZEC isebenza in favor of i-ruling party.
iZEC ithi ekuqaliseni kwenyanga ezayo izakhipha amabizo endawo lapho kuzavotelwa khona ama-polling stations. Mhlaka 18 Ncwabakazi kuza kuba lilanga lapho amaphepha awa ama-ballot papers azatshengiswa khona amabandla wonke ezombusazwe ancintisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.